izakhamizi lezo zithi sekulalwa namagapa la emakamelweni njalo kuhlonywe nangezavutha lamahloka funa kube lokuhlaselwa zenyamazana lezi ezibayeni phakathi kwamabili. Omunye wabethekelelwe ngumsakazo lo umnumzana Francis Mathe ongusabhuku womango weJabulani esigabeni seWange uthi sowasusa isibaya sakhe senkomo esasingaphandle kwentuba wasesondezwa duze lekamelo lakhe. Lokhu kuyimizamo yokuhlenga umhlambana wenkomo waselela ukulandela ukudliwa kwezinye. Uchasise ngesinye sezahlakalo esenzeke kunyangana ezosanda kwedlula.
Ngizwa umsindo wesayeli khongalo ngamangala ukuthi kathi lamabhere ukukhala kwenkomo kumabhere kungathi angithi inkomo lezi zethukile. Ngathi avuka.
Ekuvukeni kwakhe uMathe uthi walumathiswa umlilo esibayeni lazo zabaleka kodwa zasuka zalothisa kwamakhelwane wakhe.
Bona zangazezwe ukuthi kulezilwane babona ekufeni kuphele imbuzi eziphile thayi imbuzi ezingu-7.
Umnumzana Kevin Moyo ongukhansila eWange Rural District Council uthi isehlakalo lesi siyimvama ezakhamizini eziningi uthi laye sowavala isibaya ngenyamazana lezi.
Izibaya lezi sezathathwa zafakwa emakhaya nanku umquba nansi indlu. Umquba lowo uyanuka unuka phakathi unukela umuntu osendle. Izinto zalapha lazo sezikwazi ukuthi ungavele ungene isilwane ziyabaleka nazo mbe sezicatshe ngazo.
Umoyo uthi okulusizi kulokhu yikuba laba abasuka badlelwe izifuyo kabahlawulwa nguhulumende.
Ngabe izinyamazana zethu ngoba sithi lathi singuhulumende ngabe inyamazana lezi zosizwa kithi kodwa azilasizo.
Isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuhlangothi lwezobudlelwane lamanye amazwe olwe-International Conservation Affairs unkosikazi Patience Gandiwa uthi uhlupho lwezakhamizi lezi luyimvama kundawana zonke. Uthi njalo inyoka, indwangu, indlovu kanye lenyathi zithwalise nzima izakhamizi ngakho ukuthi sebele mkhankaso yokuvikela izehlakalo lezi.
The issue of addressing a human or life conflict.
Ukuphuthelana lokhu kuqhubekela phambili sesibone izakhamizi zihlupheka ngoba omasipala bobo abalandela zokubasiza njalo lenhlelo zekhempaka zisebenze ngendlela. Yikho sesibuye lomthetho omutsha ozasetshenziswa ukuze izakhamizi zivikeleke.
Kuviki eliphelileyo abezimparks babike ukuba sekuza kuba lomthetho omutsha ozakhangelisisa ngezemvelo. Phakathi kwawo lomthetho uzavikela abasuka belinyazwe kumbe bebulawe zinyamazana lokuthi bazaphathwa njani. Lomthetho uzajezisa njalo abazingela ngobusela kanye lokuphathisa abadlelwe izifuyo zinyamazana zeganga. Kodwa izakhamizi zikhonona ngokuba lomthetho kawukubeki sobala ukuba kuzathiwani ngabadlelwa phambilini kwawo ungakethulwa kanye labafelwayo. Phakathi komnyaka ka-2022 lo-2023 inyamazana zendle zabulala abantu abali-118. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.